Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 26 lwezi 2020 ngukips Dube. Endabeni zethu lamhlanje,
government acknowledges the plight of the girl child during these difficult times and commends initiatives to reduce their burden. As such, the budget will continue to provide sanitary wear to female learners.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube namhla wethule uludu lwendleko kahulumende lokubuthaniswa kwemali yesizwe i-national budget yomnyaka ozayo. Umkhankaso wokukhuthaza ukungahlukumezani emulini we-16 days of activism against gender-based violence usungulwe izolo. Abantu kwele Zimbabwe bathi okwenzakala eMelika kubakhumbuza ukhetho lukamongameli lomnyaka ka-2008 okwahlala isikhathi eside kungaziwa ukuba kwenzakalani. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Lokhu likhuphuka inani labantu abalomkhuhlane we-COVID-19 eMathabeleland lezinye indawo kwele Zimbabwe. Okwamanje bavalelwe esikolo abantwana abedlula amakhulu ayisithupha 607 esikolo se-John Tallaght High School duzane lakoBulawayo. Okulabanye asebehlolwe batholakala bele-COVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abafika phose inkulungwane ezilijumi 9506 asebehlolwe batholakala bele-COVID-19 eZimbabwe kusukela ngombimbitho lonyaka. Lubeka ukuthi kunani leli abedlula inkulungwane ezisithiyangalombili sebaphepha kumkhuhlane lo, kuthi abafika phose amakhulu amathathu 274 sebabhubha. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube namhla wethule uludlu lwendleko kahulumende lokubuthaniswa kwemali yesizwe i-national budget yomnyaka ozayo yamabhiliyoni edlula amakhulu amane amadola eZimbabwe $421 billion. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emkhosini wokwethula ibhajethi leyi, umnumzana Mthuli Ncube uthe uzulu weZimbabwe usatshengisa ukuthemba uhulumende weZimbabwe esithi lokhu kubonakale embuthanweni yokuthola imibono kazulu ngendleko kahulumende. Kubhajethi yalonyaka uhulumende wabele imali eningi kugatsha lwemfundo yeprimary lesecondary oluthole amabhiliyoni edlula amajumi amahlanu lengxenye i-55.2 billion, lulandelwa ngezempilakahle oluthole lalo amabhiliyoni edlula ngamajumi amahlanu 54.2 billion. Uncube uthe umkhuhlane we-COVID-19 udale umonakalo omkhulu kusimo somnotho elizwe, ngakho-ke bakubone kufanele njengohulumende ukunakekela abantwana kubhajethi yalonyaka.
Provide support towards the purchase of PPE. Government acknowledges the plight of the girl child during these difficult times and commends initiatives to reduce their burden.
Sizathenga ama PPEs. Uhulumende uyavuma ukuba abantwana abangamankazana bathwele nzima ngalezi zikhathi, njalo sifuna ukwehlisa indubo zabo. Sizakupha abantwana imvunulo yokugqoka ngesikhathi besesikhathini. Sizakhupha imali engange 55.2 billion kugatsha lwezemfundo yaphansi.
Has been provided for the Minister of Primary and Secondary Education.
Umgcini sihlalo wekomiti yezemfundo edayile ePhalamende unkosazana Priscilla Msiya Irambo Mshonga uthi lokhu kuyathokozisa.
Ngithabile sibili ukuthi sikhulumile leda, kodwa kuyamele ngikhangele imali zangkhona ukuthi banxa zifakiwe, one zizaphuma yini, okwesibili zizahamba yini lapho ezimele zihambe khona. Siyakwazi ukuthi umnyawo lo odlulileyo benginikwe 200 million, kathesi unike 500 million e-sanitary way. So kuzamele sikhangele ukuthi bathenga isanitary wear engakanani. Iviki lona lele libuya sise yabesemakhaya sizama ukukhangela ukuthi ingenile yini yona le isanitary wear asinike yona umnyaka odlulelwe.
Umkhokheli webandla liphikisayo leMDCT uNkosazana Thokozani Khuphe uthi ulethemba lokuba libudget kuzamele ibone ukuba impilo zabantu ziyathuthukiswa.
Uminisitri ukhulume ngamafigures kodwa sokusele ukuthi sifune ukuthi sibone ukuthi ibudget le iyayenza izinto abantu abazazibona. Ibudget le fanti bonke abantu bathwele imisebenzi. Ibudget fanti bonke ukuthi abantu bathwele ukudla ezindlini zabo.
Incinci kwezombusazwe umnumzana Masimba kuchera yena uthi loba nje ibhajethi yalonyaka ikhangele induku ezibhekane labaningi kuqakathekile ukuba incede uZulu.
Kungabi le corruption yikho ese sikukhangela ukuthi izikolo zangkhona zizathola njani le sanitary wear naleyo PPE. Kodwa kuyinto okumele siyamukele sibili.
Uncube uthe uhulumende weZimbabwe uzakwehlisa indleko yakhe yeholo lezisebenzi ngokwehlisa indleko yama-subsidies njalo uzaqakathekisa ukuba ilizwe lithole imali kugatsha lwezokwemba. Uthi kuzaba le mali ezakuya kunhlelo zokuthuthukisa izigaba olu-devolution of power engaba ngama-billion phose angamashumi amabili i-19.5 billion amadola eZimbabwe. Imali ephiwe ugatsha lwezokulima ifika kumabhiliyoni edlula amashumi amane 46.3 billion. Imali ephiwe ugatsha lwezamakampani amabhiliyoni edlula amabili i-2.3 billion. Ukuthi olokwethekelelwa kwelizwe lwathola ama-billion phose amabili 1.8 billion. Uncube ugcizelele esithi uzakupha imali yokuba umgwaqo ohlanganisa i-Beit Bridge leHarare ube usuphelile ngomnyaka ka-2022. Uthi uhlelo lwamanzi olwemathebeleland Zambezi Water Project wathi lalo kumele luqakathekiswe. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Abalela amalungelo oluntu ikakhulu abesifazana lamantombazana bathi uqhamuka kumkhuhlane we-COVID-19 lonyaka kwengeze inhlupho zokuhlukunyezwa kwabomama ezindlini. Lokhu kuphume ekusungulweni komkhakhaso wokukhuthaza ukuqedwa kodubo lokuhlukumezana ngobubili we-16 days of activism against gender-based violence osungulwe izolo. Ukusungula umkhakhaso walonyaka uhamba ngesihloko esithi Orange the World, Fund Respect, Prevent, Collect, kube nemikhankaso etshiyeneyo elizweni lonke jikelele ezaqhubeka kuze kube ngenyanga ezayo. EHarare lumkhankaso usungulwe ngumbuthano wenzelwe ehoteleni yeHarare International Conference Center oqoqwe ngabedale lephalamende abanxuse abezinye inhlanganiso ezizimeleyo okugoqela abomanyano wamazwe omhlaba wonke jikelele abe-United Nations. Abe-United Nations bathi ngesikhathi ilizwe liphakathi kokulwisana lokumemetheka kwe-COVID-19 kube lokuqonga kwezehlakalo zokuhlukunyezwa kwabesifazana labantombazana. Kobulawayo abenhlanganiso ezijiyeneyo ezilwela amalungelo oluntu baquqe imicimbi yokunanza lomkhankaso. Enye yalezi nhlanganiso yi-Women's Institute of Leadership Development. Uze sizwe ngenhlelo eziqoqwe ngabale inhlanganiso uProphetess Jeremiah we-Studio 7 uqophele isiphathamandla se-Wild uNkosazana Bridget Ndlovu.
Ekunanzeni amalanga ayi-16 ayi-gender-based violence, sikhangelele ukubana siqoqe omama sibalethe ezigabeni ezijiyeneyo ukuba baxoxisane ngendaba ze-gender-based violence. Sikhangelele ukwenza lokhu kobulawayo emalokitshini, eLupane, eGwanda, lasemzingwane.
Likwenza konke lokhu nganjongobani?
Lokhu sithe sikubona sacabanga ukuthi kuqakathekile ngenxa yokuthi kuzayenza omama konke labo baba bebe lolwazi nge-gender-based violence. Sonke elizweni lonke jikelele sibe lomdlandla wokuthi thina siphuthe an end to i-gender-based violence. Kungenxa yokuthi ngesikhathi lesi ese-COVID-19 ama-cases ayi-gender-based violence ebesekhwelile kakhulu. And sikhangele njalo ukubana eZimbabwe lapha kuthiwa omama abadlwengulwayo sebebanengi kakhulu. At least one woman uyadlwengula every hour, okutsho ukuthi nxa ilanga lisiyatshona kebe kudlwengulwe phose omama abayi-22. and thina sibona ngani inamba leyi inkulu kakhulu sifisa ukuthi sifike ku position lapho sesithi thina ukudlwengulwa kwabo mama sokwehlile i sexual harassment ezikolo isiyehlile ama teenage pregnancies lawo aseyehlile sizakhangela ukubana ngesikhathi se COVID-19 ngenxa yokuselakala kwemali lokuthi abantu bebevalelwe ezindlini abantwana bengahambi ezikolo abantwana abanengi sebelama teenage pregnancies
labo ke abaphila ngokuthengisa kukhanya bebhekane lodubo olukhulu lokuthathelwa impahla zabo ngoba bengavunyelwa ukuthi basebenze esisikhathi ese COVID-19 lockdown.
Ngesikhathi se COVID-19 omama abazisebenzayo esithi thina ngama informal traders bebethathelwa amawares abo kungenxa yokuthi bebemele behlale ezindlini. Thina sithe sikukhangela lokho sabona ngani akufanelanga ngenxa yokuthi soku affecta i socio economic status yabo mama kuphinde njalo kuba affecte ekuthini sebe siba violated ama rights abo asa observer sikubone kuqakathekile ukubana kuma activities wonke esiwayenzayo si involve ama informal traders bezicholo bona ukubana bahlutshwa yikuyini and because of that sibone kunecessary ukubana si-engagele le victim friendly unit ukuba isincedise ehlelweni lolo
liqoqa ukwenza ucwaningo ngemva kwe-16 days lay activism against gender based violence ungachasisa kabanzi ngalolu cwaningo
sikhangelele ukubana during i 16 days of activism against gender based violence sizayenza i survey leyi izakhangela indaba ezichiyeneyo ezigoqela ama experiences ama informal traders igoqele njalo ukuthi omama kuma communities ayehlukeneyo ba experience i violence yipi yakhona siza nanzelela ukubana esikhathini esinengi abantu sisandise ukukhuluma ngedomestic violence le interpartner violence but akusikho kodwa okwenzakalayo kuma communities so sikhangelela ukuthi after i 16 days of activism sizabe sile survey ezabitshengisa izinto eziaffecta omama lamankazana iza informa amanye ama programs esizabe siwayenza in future
lo ngunkosazana Bridget Ndlovu isiphathamandla sehlanganiso e Women's Institute of Leadership Development Abantu kweZimbabwe bathi okwenzakala eMelika kubakhumbuza ukhetho lukaMongameli ngomnyaka ka-2008 okwahlala isikhathi eside kungaziwa ukuba kwenzakalani njengoba owayengumongameli uRobert Mugabe wayenqotshwe nguMorgan Tsvangirai kwebandla eliphikisayo eleMovement for Democratic Change. Ulabanye abantu eZimbabwe abathi ukuxokozela phakathi kukamongameli Donald Trump lomnumzana Joseph Biden okhanya enqobe kukhetho lukaMongameli kubakhumbuza okwenziwa yiZimbabwe Electoral Commission iyathula okwesikhathi eside ngempumelo yokhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2008. Utswangirai wanqoba uMgabe kodwa kazange enelise ukubumba uhulumende ngenxa yokusilela kwamavoti afunakalayo. Bathi ukukhonona kukaTrump othi waqhilwa nguBiden labanye bakhe kuveza ukuba abantu banamathela ezikhundleni loba uZulu esekhethe amfunayo kwezombusazwe. UTrump lokhu etshaya phansi ngenduku esithi uzaguqula impumelo yokhetho lolu athi lwatshontshwa libandla lamademokrats elabantu abaningi abavota ngeposo njengenhlala yenza. Amademokrats athi selidume ledlula. Baningi abantu kweZimbabwe abathi lokhu kubakhumbuza umnyaka ka-2008. Omunye wabo umnumzana Adrian Phiri ohlala eWange esobelene neSematerial North othi uTrump kumele avume ukuba unqotshwe nguBiden.
Ngibona kungumkhuba ongekho right, especially ma sikhangela e-America lelizwe esilihloniphayo ikakhulu endaweni zedemokrasi ukubana abangeke ngalezi minyaka ka-2020 asobantu abafuze bebonakale besesesigabeni esinjengalesi. Ngakho ngithi selokuningi ngathi sikhangele lokhu kufunda e-America siyakwazi ubana nxa bevota konke okwenzakalayo kuyabe ku-free, ukhetho lwakhona luba free and fair.
Umnumzana Clifford Dlovu ohlala ezimdabule enyamandlovu uthi kuyamangalisa okwenzakala eMelika.
So which means into baba isole lubabo Robert Mugabe sisayazi makonje America sonke sikhangelele kuyo ukuthi yokumele sibonele kuyo laba party bethu bebonele kuyo
lokhu usekelwa umnumzana Thindo Ndlovu ohlala eNgwaladi esavelweni seMathebeleland North.
Ukhetho lwe-America lube yisibonelo esikhulu kulele le-Africa ngoba njengalapha eZimbabwe sifunde ukuthi khona uma uyi-ruling party, uma kuthiwa kule ruling party, leyo ruling party akutho ukuthi khona ngoba lokhetho yoesizathatha amandla ejudiciary awokomthethwandaba uma sokudingisisa ukuthi ukhetho luhambe njani ngoba aluba e-America bekuhamba njengeZimbabwe le-Africa lapha umthethwandaba ubungekho ukutho ukuthi khona uTrump elahle izindaba zakhe akade ezifake kumthethwandaba. Kodwa ke sibona into e-America abalandaba ukuthi i-ruling party loba ngubani balandela umthetho. Lokho esike sambona sawubona le Malawi phose ufana le-America ukuthi umthethwandaba awulandeli i-ruling party, ulandela izifiso zabantu, ulandela kuphela umthetho abawubekelayo njengomthethwandaba bengelahlangothi abalusekelayo. Siyakubonga lokho okwenzakale e-America. Sithi asikukhangeleni, sikulandele lathi, sikwanise ukuthi lathi kungaba lokhetho, kungaba lokungazwani nxa kulokhetho, umthethwandaba usebenze ungasekeli umhlangothi.
Umnumzana Gabriel Moyo uthi kusobala ukuba ukhetho lwe-America lwenziwa ngemfanelo.
Ukhetho lwe-America lwalukhululeke kakhulu kakhulu. Okunjengokuthi le ndoda yayizama ukukuyalela khona, hayi yayiyindoda yayizama, kodwa hayi. Lwalukhululeke lwaluluhle kakhulu. Sesimelele nale indoda engena embusweni kubona sizwa ukuthi yona izayenza njani. Njalo iyajabulisa kakhulu ngoba ukhethe omama baba baningi ezikhundleni. Iyakhetha futhi abantu abalombono abahlale kakhulu ezikhundleni, abasebenzeke kakhulu ehulumende ebibusa leyo. Sesifisile ukuthi aluba kwenzakala, labazwe e-Afrika lawabona ukuthi khona ukhetho lunjani. Bengabuyalela esikhundleni odliwe yaphumi ukuze sibone ukuthi ilizwe labe liqhubeka lesiyanga ngoba kathesi e-Africa abazomane angadliwa obusayo vele akaphuphi yalela khona.
UBiden uselungiselela ukungena esikhundleni loba uTrump efunga esithi lokhu ngeke kwenzakale esaphila. Usicele ukuba kubalwe kutsha amavoti esabelweni seGeorgia njalo izolokusihlwa uxoxisane labanye abalandeli bebandla lama-Republicans abahlala ePennsylvania lapho azama ukuphula impumela yokhetho. Uzama njalo ukwenza okufanayo e-Arizona ne-Michigan. Ababona ngokwenzakalayo bathi usephelelwe ngumphako. Ulife Talk namhla kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukusungulwa komkhankaso wokukhuthaza ukungahlukumezani 16 days of activism against gender-based violence udaba lwe-COVID-19 kanye nokwenzakala eMelika ngemva kokhetho lokudinga umongameli. Singakangeni kusigaba
esilandelayo
kwelemelika. Umnumzana Joseph Biden uthi kumele umuntu wonke alwisane lomkhuhlane we-COVID-19 hathi ukulwisana ngezombusazwe. UBiden owethule umbiko lo izolo enanza ikhefu le-Thanksgiving ucele izizalwane zeMelika ukuba zingahambahambi njalo zingabuthani ezindlini ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Uthi uhulumende wakhe uzangena embusweni ngozibandlela uzazama ngamandla wonke ukulwisana lomkhuhlane lo. UBiden uthi ulethemba lokuthi abantu bakwelemelika bazawunqoba umkhuhlane lo xa besebenza ndawonye. Namhla uZulu nanza usuku lwe-Thanksgiving loba kulabanye abantu abangasoze bahlangane lemuli zabo kanye lezihlobo ngenxa yokumemetheka kwe-COVID-19. Ngesikhathi lesi kudliwa ukudla okuthiyeneyo ikakhulu ingalukhuni. Ibandla le-MTC Alliance selisole kakhulu ukubotshwa kukameya weHarare umnumzana Jacob Mafume lisithi lokhu yikuhlukuluzwa nje kwamalunga alo nguhulumende weZANU-PF. UMafume ubotshwe izolo esethuswa icala lokusebenzisa ihofisi yakhe ngaphandle komthetho kudaba lwesitanda esibikwa sathengiselwa udadewabo yikansili ngombimbitho lonyakaka. Ikota lakhe lithi uzamiswa enkantolo kusasa. Uza ngemva kokubotshwa kwamanye njalo amakhansila e-MDC Alliance eHarare laseChitungwiza esethiswa amacala enkohlakalo asukela kudaba lwezitanda. Ibandla lezanu-PF lithi lokhu kuveza sobala ukuthi amakhansili e-MDC agcwele izikhohlakali. Kepha i-MDC Alliance ithi lokhu yikuhlukuluzwa kwamalunga ayo nje kuphela ngesizathu sezombusazwe. Ukuhlaziya lolu daba sikhokhwe lelunga lezanu-PF uMnumzana Malaki Nkomo noMnumzana Edwin Ndlovu webandla le-MDC Alliance okunguye osungula lingxoxo.
Kuyadanisa ukuthi irejimu leyi ebusa eZimbabwe iyahlukumeza kakhulu amalunga e-opposition ye-MDC Alliance, iyahlukumeza amalunga ephalamende, amakhansela akhethwa ngabantu abantwana beZimbabwe. Yikho sibonile-ke izolo lokamafume komuya weHarare ebotshwa. Nxa sibuzisisa-ke ukhanya ludaba olungazwisisekiyo ukuthi kambe ngene kuba ngumeya izolo sengabothelwa ukuthi udade wabo wathola isenzi, ikanti njalo siyakwazi eqiniseni ukuthi amakhansela kumbe usodolobho umeya kayisuyonika amasendi. Amasendi aphiwa yikhansili nxa umuntu ebeke ku-waiting list yakhona enelisa ukuthi abhadale uyaphiwa-ke leso sendi. Nxa kuyimfili enelisa ukuthi yena a-identify abona ukuthi kule imfili lapho ahambe ekhanseleni aphiwe. Yebo kambe udaba lungabe lusasemthethwandaba, kodwa-ke siyakunanzelela-ke ku-devictimization-ke leyenzakalayo ikwethuselwa-ke ikuhlukuluza-ke kwamalunga e-MDC Alliance akukhanseli lasephalamende. Kuyinto-ke edanisayo kakhulu ukuthi-ke le zibiza ukuthi i-Second Republic siyibona-ke isiba wese okudlula-ke i-First Republic kamgari. Siyadanisa kakhulu akula ma-reforms awenzayo i-ED, simbona elocuko ludlula lwasasilubona kumgari.
Baba Nkomo, nansi indaba. Uhulumende lamapholisa bathi akhohlakele amakhansila e-MDC, kodwa uyamuzwa uNdlovu uthi lokhu yikuhlukuluzwa nje kuphela.
Ngingazi lapha uma sikhangela ukuthi ukuhlukuluza abakutshoyo bathoni, ngoba singakakhangeli emakhansilini asiqane sikhangeleni ukuthi uhulumende we-ZANU PF wenzeni kuwe abotshwa laba abe-MDC. Sinyamazelela kubothiwe lama-ministers kubandla le-ZANU PF bakhona bayathonisiswa basemacaleni. Waye namhlanje sokukhulunywa ukuthi ngenxa yokuthi umuntu we-MDC sephambanisile sokuthiwa khona bayahlukuluzwa. Kubotshwa laba abanye abe-ZANU PF indaba ye-MDC iyazanga imela phambithi la kusehlukuluza abantu. Into esingazelayo thina yikuthi khona uhulumende okhokhelwa ngubaba uMnangagwa uthe engena ku-president wathembisa yena ukuthi i-corruption yonke uzayilandelela, wonke umuntu o-corrupt bazamdinga angene ejele. Ukuthi i-MDC kumbe uyi-ZANU PF uma kungaphandle komthetho uvele uyangena uyabothwa, kungakhathalekile ukuthi ungowaliphi ibandla. Sinaso ukuthi ukhangeleni ukuthi umuntu ulecala liphi, singakhangela ukuthi umuntu wenze icala ngoba ungowebandla liphi.
Nanso baba Ndlovu, kuthiwa inkohlakalo inkohlakalo, abantu ababotshwe kungakhathalekile ukuthi ngabaliphi ibandla, nanku leziphathamandla zeZANU PF ziyabotshwa.
Kulomehluko omkhulu kakhulu. Sinanzelela ukuthi abatshontshe ama-millions and millions of US dollar kumele ancedise isikhathi se-COVID. Sibone behamba emthethandaba begqoke amasudu befika bekhululwa ngelanga elilandelayo kuthiwa yi-cash and release. Bese sibona abe-opposition, bese sibona ama-journalist athwithayo kuphela ehamba efakwe insimbi enyaweni lezandleni. Katshengisela nje ukuthi kuhlukuluza lokho, ngoba singakhangela yena lo umafume umeya weHarare ukuthi ubotshelweni. Ubotshelwa ukuthi kuthiwa isihlobo sakhe sayenelisa ukuthi sithenge isitende ngomatshi, nothi futhi le wadini yakhe, kodwa sithenge eHarare kwenye iwadi engakabi layo ngusodolobho-ke okwamafume. Kambe lakho isicala-ke liyabe lingathi khona lapho i-harassment eyenzakalayo kuphela. Ekucineni, ngemva kokuhlukuluzwa izinyanga evalelwe, uzatholakala engelacala, kodwa kuyabe edlale isikhathi eside evalelwe. Kuyakhanya nje ukuthi-ke lucuko olukhona kuhulumende lo. Ama-ministers okungakhulunywa ngawo sesibabona bebotshwa bekhululwa behamba bezigqokela amasudi, kodwa sikhuluma ngama-millions of US dollar imali-ke edlalisiweyo, imali etshontshiweyo, imali echithiweyo beyiphiwa labo bantu. So-ke kulo mehluko omkhulu kakhulu.
Baba Nkomo uthi wena akula kuhlukuluzwa lapha ikulwisana nje le nkohlakalo ungathi uhulumende uyaphumelela yini kuleyompi
uhulumende ngibona mina usekufake kwabasobala la izolo kumhlangano wePolitics Bureau kubandaleza MTF bakubeke sobala ukuthi abadlala ngomhlabathi bethenzela abantu umhlabathi kufanele ukuthi bathonisiswe kunokusebenza kwamapholisa nokusebenza kwamakhotsi umuntu wonke kulakho ukuthi uma kuthiwa ulibe ube necala amapholisa alakho ukuthi akuvulele i-docket ukuze uhamba wena uye emthethwandaba umthethwandaba ozakutsho phela wona ukuthi icala lakho lilapha nalapha kodwa akula bandaleza mthetho elikhona sukumani maphulisa liyebamba ubani hambani liyebamba ubani upresident uyidini nakakwazi athi ukuthi wena hambe ubophe ubani ubani to kugamula umthetho sigamula umthetho ikakhulu i-corruption izamthetho ilwa ne-corruption ukuthi ayifunakali lapho akula kuxolelwane ukuthi ngezamthepho umbe ngo-m d c kumbe ngowani phibandla uma uphambanisile uphambanisile hambe emthetho wandaba uyethonisiswa
umnumzana Malaki Nkomo ngowebandla le-ZANU-PF okwamanje wothi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende weMelika.
Laloba imisebenzi yokulwisa kwele Iraq lakwele Syria kwabeqembu labalwa becatsha abesimuslim abedlulisa amalawulo abe-ISIS ingasiyo ingozi enkulu emazweni la ngenxa yokuncediswa kwalawo mazwe ngabebutho leMelika ele-United States lithi likhathazekile kakhulu ngokuqansa kwemisebenzi yabe-ISIS labamanye amaqembu anjengalo kwezinye izigaba zemhlubulweni lapho abhakhe khona. Ngalinyanga kaLwezi mhlaka 10 abeMelika babe lomhlangano webulenjini labeNigeria lamalunga womanyano oweGlobal Coalition ojonge ukulwisana lokuqeda impi labeqembu le-ISIS. Emhlanganweni lo bekulabameli njalo bamazwe angentshonalanga yezwekazi le-Afrika labadabuka kwamanye amazwe abhekane lengozi yokulwiswa ngabamaqembu anjenge-ISIS labangane bawo. Isithunywa esiqakathekileyo seMelika, u-US Special Envoy kulumanyano we-Global Coalition, uNathan Sales, uthi laloba emhlanganweni lo kuhlaziywe indaba ezimqoka, uveze ukuqakatheka kokuqinisa ukusebenzelana ndawonye kwamacele wonke alwisana labe-ISIS. Ethi, lanxa sonke silomqondo munye wokuqinisa impi labe-ISIS, lapho abeqembuleli abagxile khona kwele Iraq lakwele Syria, masingalibali ukuthi leli qembu lilezinye ingatsha lamanye amaqembu amancane elisebenzelana lawo ayabe esiba yingozi ngaphandle kwalumhlubulo, kutsho uspecial invoice sales. Uqhubeke ethi kuqakathekile ukubana sibekwazi ukuthi udubo lwemisebenzi yezihliwi lezi ze-ISIS iyingozi enkulu ezwekazi le-Afrika ukwedlula ezinye indawo zomhlaba. Ngakho-ke nxa sifuna ukutshabalalisa imisebenzi yeqembu le-ISIS emhlabeni jikelele, kumele singayekethisi ekulivimbeni ukuzenzela santando ezwekazi le-Afrika, ikakhulu ngentshonalanga yaleli zwekazi. Uspecial Envoy Sales uphinde wathi udubo lokuhlaselwa kwamazwe entshonalanga ye-Afrika ngamaqembu amancane alobudlelwano obukhulu labe-ISIS bukhanya solukhula okwethusayo, okungaleso sizathu elimelika likhanya likhathazekile ngosokusenzakala ikakhulu eminyakeni esanda kwedlula. Kodwa-ke uthi okujabulisayo ukuthi umanyano oweGlobal Coalition wenelise ukutshengisa amandla langokukhalipha kokumelana lengozi yokuhlaselwa yila maqembu. Lanxa amaqembu lawa elisa besendaweni zabo abazaziyo zokuhlasela becatsha, abamanyano weGlobal Coalition benelise ukuphuma lamacebo okwenqabela lokumelana labamaqembu la ngokusebenzelana ndawonye kwamabutho emazweni asemhlubulweni lowo abumba lomanyano. Uspecial Envoy Sales uqonqosele njalo ukuba lanxa sokusobala ukuba umanyano weGlobal Coalition uqhubeka uqina empini yokutshabalalisa imisebenzi eye-ISIS, kuzamele bengalibali ukuqinisa lokuthuthukisa imfundiso ephiwa abebutho emazweni angamalunga. ukuhlonipha amalungelo oluntu kumqoka ekuqhubeni lumsebenzi. Ethi ngoba ukwephulwa kwamalungelo abantu ngamasotsha wawumanyano kulakho ukuncedisa lokuhlomisa abamaqembu anjenge-ISIS ukuhuga abantu kubana babe ngamalunga abo ngokusebenzisa lobo bufakazi okungcolisa isithunzi sabohulumende balawo masotsha.
Lapho ke belilalele udaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Wolivalisa ngoGibbs Dube ngisithi asidibaneni ekuseni ngo-past 6.